So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 1 empandula 2020 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
inkuthazo engaba layo ngokubana silandele izimiso ezivele zifakiwe ezokuthi umuntu kumele athi social distance. Nxa ubona ngonusulawo lomkhuhlane akumelanga ube ubhodabhoda phandle, kodwa kumele uhlale phansi ubusufonela be-rapid response.
Abezempilakahle bakhuthaza uzulu ukubana aqhubeke elandela iziqondiso zokuzivikela ekuthelelweni i-COVID-19 ngesikhathi sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6412 asebetholakale belegciwane leli eZimbabwe.
Siyakwamukela ukwenziwa yi-ANC, kodwa ke okunye ekwenza ukuthi singathembi kahle ukuthi phela ungathi ukuyoqinisa ubungana bensini ezani, okuyinto vele engeke isize kakhulu uZulu waseZimbabwe.
Ibandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC selithethe isinqumo sokuthumela iqula eZimbabwe ukuyakhulumisana lebandla leZANU-PF lamabandla aphikisayo ukuze kuphunywe lesisombululo sokulungisisa ingxaki ezibhekane lalelo lizwe. UZulu wakobulawayo uthi isinqumo sikahulumende esokubuyisela umhlaba kubalimi abamhlophe siveza ukubana uhulumende usephelelwe ngamacebo okuvuselela ezomnotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. EZimbabwe jikelele abantu asebetholakale bele COVID-19 sebefika kunkulungwane ezedlula eziyisithupha 6497. Leli gciwane selibulele abantu abedlula amakhulu amabili 202, kwasinda abazinkulungwane ezedlula izinhlanu 5221. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebetholakale bele gciwane leli sebesedlula isigidi 1.2 million labulala inkulungwane ezingamashumi phose amathathu 29,833. Abekolijini le-John Hopkins University lakwele Melika bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula amabili lanhlanu 25.5 million abafunyenwe bele COVID-19 yabulala abantu phose isigidi 851,352. Kunjalo nje abezempilakahle baxwayisa uZulu ukubana angayekethisi ekulandeleni iziqondiso ezabekwa nguhulumende elandela izanhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele eye-World Health Organization ezokumelana lokusabalala kwe-COVID-19 njengoba lokhu ungakatholakali umuthi wokwelapha lesi sifo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lesi sixwayiso siza ngesikhathi lilokhe liqansa inani labatholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe, ikakhulu kulabo abangelayo imbali yokwethekelela kwamanye amazwe. Ingcwethi wezempilakahle uDr. Gary Shaba uthi kumqoka uthi uZulu aqhubeke elandela iziqondiso zokuzivikela ezigoqela ugqoka ama-mask, ukugeza izandla sikhathi sonke lokungathintani mahlayana labanye, i-social distancing.
Inkuthazo engaba layo ngokubana silandele izimiso ezivele zifakiwe ezokuthi umuntu kumele athi social distance. Nxa ubona ngonusulawo lomkhuhlane akumelanga ube ubhodabhoda phandle, kodwa kumele uhlale phansi ubusufonela be-rapid response. Yibo abasiza ukuthi bese bebona ukuthi bengakwenza yini test kumbe bengakukhuthaza ukuthi hayi isolate at home.
Ukuzilondoloza uDr. Shaba uthi kumqoka kakhulu ekuphepheni kulomkhuhlane njengoba lokhe kusadingwa umuthi wokuwelapha.
Nxa sikhangela umkhuhlane we-COVID-19 akukatholakali iphilisi elewelaphayo esingathi yi-cure yomkhuhlane lowo. Kodwa eqinisweni umkhuhlane lo awukatholakali indlela yokuwelapha.
Enye njalo ingcwethi wezempilakahle uDr. Henry Madzorera owake waba ngumphathintambo ngesikhathi sombuso kahulumende womanyano uthi isilinganiso sokungamachumi ayisitshiyagalombili ekhulwini 80% sabantu beZimbabwe sihlaselwa yilo mkhuhlane, lanxa usiza kibo ungelalaka kangako abathi ngesilungu yi-mild COVID esikhathini uziphelele nje umuntu engazange anazelele ukuthi ube lawo. Kungakho ke ekhuthaza uzulu ukuba azinakekele ngokufaneleyo lalapho esetholakale elomkhuhlane, abone ukuba akawutheleli abanye abangaba ngabemuli loba asebenza labo labangane.
Rest, sleeping well when you have got a COVID.
Bethule isikhathi sokuphumula, ukulala ubuthongo obeneleyo lapho uthe watholakala usulawo lomkhuhlane, kanele ukungakhathazeki engqondweni ngesikhathi ungekhaya lapho kuthiwe ungahlangani labanye i-self-isolation ngokunye okusiza kakhulu lapho uthe waba lezibonelo zalomkhuhlane kodwa kungezingenamandla kakhulu. Shiyana nilotshwala ngoba kuqedela umzimba amanzi okuyinto engawulungelanga umzimba wakho.
Lanxa inani labatholakala belalo mkhuhlane bengazange bavakatshela kwamanye amazwe lilokhe kuyilo eliphezulu, uhulumende ethi ujajuliswa yikuba isilinganiso esikhulu sabatholakala belalo mkhuhlane besila kiwo. Phakathi kwabedlula kancinyane inkulungwane ezimbili lengxenye 2541 abatholakale belegciwane leli eHarare, kusile abazinkulungwane phose ezimbili 1962. Kodwa phakathi kwabangamakhulu amabili 202 asebebulewe yilesi sifo elizweni jikelele, iHarare iyakhokhela ngokuba labantu abedlula ikhulu 110 asebetshonile. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress ANC selithethe isinqumo sokuthumela iqula eZimbabwe ukuyakhulumisana lebandla leZANU-PF, amabandla aphikisayo lezinye inhlangothi zonke zempilo ngenjongo yokudinga isisombululo kunkinga ezibhekane leZimbabwe kwezombusazwe lakwezomnotho. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma nabezindaba ngemva komhlangano wekomiti enkulu ebandla le-African National Congress ANC, umongameli Cyril Ramaphosa uthe ibandla lakhe selinqume ukuthumela iqula eliza kuyazwisisa ngokugcweleyo ngalokho okwenzakala eZimbabwe.
The Secretary General will be finalizing the delegation that will be going to Zimbabwe in days. A deep desire that
leli qula lizalubhekisa eZimbabwe kungekudala liyehlangana lawo wonke amaqula athintekayo
Zimbabwe, that we get as broad a view of what is happening in Zimbabwe.
Umongameli Ramaphosa uthi uhlupho lweZimbabwe seluqalile ukukhaphakela elizweni lakhe, yikho kuqakathekile ukuthi bancedise ekutholeni isombululo.
We are having to deal with a situation on our borders. We are continuing to feel them on our border.
Lolu hlupho seluhlupha emngceleni yethu, yikho kufanele sincedisane njengabomakhelwane.
We see the extent to which we can be supportive of one another in whatever shape or form.
Inyathelo le-ANC leli selimukelwe ngabanengi. Umgcini sihlalo webandla le Movement for Democratic Change Alliance kwele South Africa uMnumzana Thusi Ndlovu uthi linyathelwe lihle loba nje besesaba ukuthi funa amabandla lawo mabili esabe ukutshelana amaqiniso.
Siyakwamukela okwenziwa yi-ANC kodwa ke okunye ekwenza ukuthi singathembi kahle ukuthi phela singathi ukuyoqinisa ubungana be-ANC nezana okuyinto vele engeke isize kakhulu uZulu waseZimbabwe. Kwekwenzeka kwazile phela ukuthi thumela abantu laba abanikeza igunya le-AU izanu ibone ukuthi akuzange kuzokhulunywa ngobungana la, kuzokhulunywa ngokulungisa ilizwe.
Isikhulume sebandla leZANU-PF kwele South Africa uMnumzana Kenneth Mandaza uthi ibandla lakhe liyalemukela leli nyathelo.
We feel that such engagements are necessary and are informed.
Kuqakathekile ukuthi iSouth Africa izwisise kabanzi indubo ezibhekane leZimbabwe ukuthi yazi ukuthi igasiza kanjani.
In depth understanding of the challenges so that whatever decision they take to help Zimbabwe is well informed.
Kodwa ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana Somadoda Fikeni uthi akuthembisi ukuthi ukukhulumisana kwamabandla omabilila kungaluqeda uhlupho olubhekane leZimbabwe.
I would rather trust the state-to-state approach.
Kungcono ukukhulumisana ohulumende ngoba amabandla la alwela impi yenkululeko ndawonye angagcina eseqinisa ezobungane kugcine kusiba nzima ukuthi bakhulume lamabandla aphikisayo.
May not even have the credibility where they may want to talk to the opposition parties.
Umnumzana Ramaphosa uvumile ukuthi akulanto etheni eyafezwa izithunywa azithumela eZimbabwe. Njengoba umongameli Mnangagwa wathi ufisa kube lolunye uhlelo lokukhulumisana lamanye amabandla okwenza zaphenduka zingakhulumanga lawo. Ngimele Studio 7 eJohannesburg ele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Abasakhulayo abalwela ilungelo loluntu lokhu besakhala ndawonye lemoli yakoTzamara ngemva kokuphupha kukaDr. Patson Tzamara ngeviki edluleyo eleminyaka engamashumi amathathu lane 34. Besithi ayisikho ukulahlekelwa kwemoli yakoTzamara kuphela kodwa layo yonke intsha yeZimbabwe ngoba wayengomunye owayekhokhela ekukhuthazeni ukulondolozwa kokuthula elizweni langokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu ukuze abatsha bathole amathuba okuzithuthukisa. Ukubhubha kukaTzamara langokunyamalala umfo wabo uItai Tzamara ngomnyaka ka-2015 kuthiye intsha elizweni iveza ukuba ibuhlungu ngokulahlekelwa nguPatson esesemncane kangaka. Incoma ngesibindi sokumelana lokuncindezelwa kwamalungelo oluntu elizweni ephakamisa ilizwi lakhe isola okubi obekusenzakala elizweni njengomfo wabo uItai. Ukuze sizwe okuningi ngembono yabatsha kwezokulondolozwa kwelungelo loluntu, uMichael Wobe weStudio 7 uxoxe lomnumzana Charles Nyoni olwela ilungelo loluntu oke wasebenza lamajaha omabili akoTzamara uItai loPatson.
Impilo eyaphilwayo ngomnumzana Patson impilo eyayingekulwela ilizwe lakhe leZimbabwe njalo nanokho ayekucabangelayo ukuthi uZulu kumele akuthole njalo aphile impilo elungileyo impilo enhle. Sibona nje waqalisa ukulwela ilizwe ngemuva kokuthunjwa kukamni wabo esefuna naye ukuthi athole impindulo yikho lapho aqalisa khona ukulila amalungelo kaZulu okwaba yimpilo yakhe ayiphilayo okwesikhatshana nje kodwa kwaba ne-impact enkulu njalo wakhona esikwanisa ukufundisa abanye nabo ukuthi bamele uZulu.
Emngcwabeni kaTzamara sizwe abantu abanjengoNelson Chamisa besithi uTzamara ube ngomuntu obefisa ukuthi kube lokuthula elizweni, kube lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu njalo kube lokuthuthukiswa kwabatsha elizweni. Njengosakhulayo nxa sesikhangela impilo kaTzamara kuyinokumqoka okumele sikufunde.
Into eqakathekileyo okumele sifunde njengabasakhulayo empilweni eyaphilwayo ngumnumzana Patson ngeyokuthi akumelanga siqaqakathekise esingathi ngama-personal needs ethu. Kumele sikhangele ukuthi silwele uZulu njalo ukuthi ilizwe lethu libe lihle njalo liphileke kakuhle ngoba yena waphila impilo eyayiqakathekisa uZulu impilo ayengazikhangelanga yena ukuthi ngakwakhe kumi kanjani kodwa wayelwela uZulu ajikelele. Yinto okumele siqakathekise njengabasakhulayo lathi silwele ilizwe lethu.
Nyoni, ubona ngani obekulwelwa nguTzamara empilweni okugoqela ukutholakala kukaItai Tzamara ukuhlonitshwa kwelungelo likaZulu elizweni langokuthuthukiswa kwabatsha kulakho kufezeka na?
Umnumzana Tzamara ufike wazobhubha engazange athola impendulo ezokuthi kuyini okwenzakalayo kumne wabo uItai Tzamara. Lokhu kuba into ebuhlungu kakhulu njalo into ebambayo kakhulu okungamelanga thina njengoZulu sitshiye injalo. Kumele nje sincedise imuli yabo yakoTzamara ukuthi ziyithole impendulo layo ukuthi kuyini okwenzakalayo kumfowabo uItai Tsamara njalo thina abatsha akusamelanga sibuyele emuva ngoba sesilamajaha amabili akoTsamara asefile elwela efela ilizwe leZimbabwe so thina singayekela ukuqedisa umsebenzi abawuqalisayo siyabe sesifanana nabantu abathengisileyo nje istruggle ngoba kuyabe kungela ama-results esiwa-achivileyo sokusobala nje ukuthi sokumele siqedise lo msebenzi owaqaliswayo ngamajaha la akoTsamara omabili.
Lo-ke ke bekungumnumzana Charles Nyoni osakhulayo olwela ilungelo loluntu elizweni ubexoxa lo Mike obe weStudio 7 ecingweni eseHarare.
Yebo, mthwaka komuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe T-Connection lapho isixoxa ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 wonosuthethe imphefumulo yabantu abedlula amakhulu amabili 202 eZimbabwe. Sikhangela njalo udaba lokwephulwa kwelungelo loluntu lapho esizahle sithathe ithuba lokuhlaziya impilo yomunye wabasakhulayo ababelwela ilungelo likaZulu umnumzana Patson Tsamara obhubhe ngeviki edluleyo eleminyaka engamashumi amathathu lane 34. Mthwakazo muhle lingakhuthwa yilolu hlelo lelami uMike Hove ngo-8 ntambama.
UZulu wakobulawayo uthi isinqumo sikahulumende sokubuyisela umhlaba kubalimi abamhlophe siveza ukubana uhulumende usephelelwe ngamacebo ukuvuselela ezomnotho kodwa njalo iningi likhathazekile ngokuthi abantu abahlaliswa kutsha emapulazini wona lawo bazasiwa ngaphi. Ubajabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Embikweni owethulwe ngumphathi ntambo obona ngezomhlabathi umnumzana Anxious Jongwe Masuka endawonye lo obona ngezomnotho usikhwica mfundo Mthuli Ncube Izolo uhulumende uveze ukuba usezaqala uhlelo lokubuyisela abalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi abo ngesikhathi kuqhutshwa uhlelo lokwaba kutsha umhlabathi ololand reform ngomnyaka ka-2000. Uhulumende uthi uhlelo lolu luzakhangelisisa ukubiselwa komhlabathi endaweni ezahlaliswa kutsha abantu kuthi nxa kusenzeka abalimi babiselwe amapulazi abo kumbe babelwe kwezinye indawo. Uhulumende uthe njalo uhlelo lokunikeza abalimi umhlaba luzabe luvikelwe yisivumelwano se-Bilateral Investment Protection and Promotion Agreements. Abalimi abakhangelelwe ukwabelwa umhlabathi yilabo abasebebalekele emazweni agoqela ele-United States, e-United Kingdom, i-Germany, Netherlands, i-Denmark, Australia lele-South Africa. Isinqumo sikahulumende lesi sethuse iningi likaZulu ebelingakhumbuleli ukuthi umhlaba ungabiselwa kwabamhlophe. Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Decent Bajila uthi lesi sinqumo esithethwe nguhulumende siyadida ingqondo.
Kuyinto emangalisayo ukuthi uhulumende usecabange ukuthi avisele umhlabathi ezandleni zabelungu ababelawo ngaphambilini kungakafiki uhlelo lwe-land reform program. Njalo okumangalisayo yikuthi abantu abamnyama bebephiwa lokho okuthiwa ngama-99-year lease. Kodwa sizwa uhulumende sesithi abelungu labo ababengabanikazi balakho ukucela ukuthi baphiwe ama-title deeds. Lokhu kuveza ukuthi uhulumende kukhona asekwethuka imali le akade ebathembise yona ukuthi uzabanika. Angathi kuveza ukuthi akasela siqiniseko sokuthi uzayithola osebebona kungcono ukuthi bengangeni enkingeni ngokubathembisa ukubabuyisela. Kodwa lokhu kuzadala inkalakatha ibangxoza ngoba iningi labantu asebehlala emaplaza desi ngabantu abadiliza imizi yabo yasemaphandleni bayahlala khona le maplazini bathi sebakhe iminitsha. Abanye ngabantu abasuka ezindaweni wachiya iprovince abekade ehlala kiyo wayahlala kweyinye iprovince. Siyakwazi ukubana aphiwa abantu besuke endaweni ezikhatshana ezinjengemaswingo.
Umnumzana Efort Ncube umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu othengayo e-National Consumer Rights Association iNakhora uthi alubana kule ndlela uhulumende ayisebenzisayo ukuthi bakhulumisane labamhlophe.
Isinqumo sikahulumende sokubhadala abelungu ngokuphathelene lamaplazi la athathayo wapha abantu abamnyama siyahlangahlanganisa izinto eziningi kucele kungasacaca ukuthi ufuna ukwenzani. Ngabe mhlawumbe ubhadale abelungu kuphela wathi nanku inansi imali lapho lalahlekelwa yilokho elaselikwakhile ani kumbe njalo sithi hayi sengithenga lamaplazi ngabe siyezwa siphikisane ngemali yakhona ukuthi kufanele yini bekufanele kuthengwe yini. Kodwa kuyingozi kulokhu yilokho athi khona abelungu basengaphenduka beze emaplazini nxa befuna ukuphenduka. Nansi ingozi. Kuza kwenza ukuthi abantu abamnyama abasemaplazini besabe ukwenza lokho kuthiwa yi-capital investment bangakho amadamu bangafaki lutho besesabe ukuthi kusasa basengasuswa kubuya abelungu. Kanti-ke ngabe ucacile ukuthi baza bebuyela besiye emaplazini lawo angasetshenziswayo ngabe kuyezwakala kodwa uthi basengabuya emaplazini. Nanso ingozi.
Umnumzana Thembelani Dube isakhamuzi sakoBulawayo uthi uhulumende wayevele etshilo ukuthi abantu bangakhi izakhiwo ezidulayo kakhulu ngoba umhlaba ungasiwabo.
Ngalokho ke siyakwazi ukuthi umhlaba vele ngokahulumende so ulakho ukuthi umuntu asuswe lapha asiwe laphana so kusiya ngokuthi isivumelwano sakhona sithithi kodwa ke sesuka sikunanzele ukuthi kuzaba njani nxa futhi ngensukwini ezizayo sokuthe kwafika omunye uhulumende laye watsho ukuthi laba kade mbafake lapha sembasusa.
Lesi sinqumo sikahulumende silandela ukulotshelwana kwesivumelwano sokuhlawula kwabalimi abamhlophe abathathelwa amaplazi abo ngodlame ngomnyaka ka-2000 ese-Global Compensation Agreement phakathi kwabalimi abamhlophe lohulumende mhla ka-29 Ntulikazi lonyaka. Umbiko owethulwe nguhulumende wokubuyisela amaplazi kwabamhlophe uthiye iningi lethukile ngenxa yokwesabela ukududulwa endaweni abahleli kizo. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abantu abakunhlanganiso elwela ilungelo labansundu e-Black Lives Matter baqhubeke bejengisela edolobheni le-Portland e-Oregon eMelika ngomvulo ebusuku njalo sekungamalanga alikhulu selokhu baqalisa ukujengisela lokho kukanti uMongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden azancintisana laye kukhetho lokudinga uMongameli balezizathu ezihlukeneyo zokuthi lokhu kungabe kubangela udlakela na. Owayengumongameli weSudan umnumzana Omar al-Bashir owakhutshwa embusweni namandla umiswe emthethwandaba namuhla lapho okusongelweyo ukuthethwa kwecala alitheswayo elokugenqula uhulumende ngomnyaka ka-1989 ethatha umbuso.
Uhlandla eliphathelane lezomnotho namhlanje uhlangothi olubona ngokuthengiswa kwegwayi olwe Tobacco Industry and Marketing Board luthi lanxa isivuno salonyaka sisehlile nxa siqhathaniswa lesanyaka inye kungananga kuhle kwezulu nxa yokuguquka komkhathi inzuzo etholwe yiZimbabwe lonyaka inengi ukwedlula etholakale nyaka inye. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Isikhathi sokuthengiswa kwegwayi lonyaka sifike emaphethelweni ngeviki edluleyo njalo ugatsha lweTobacco Industry and Marketing Board lwazise izolo ukuthi abalimi bathengise igwayi elifika ku-178.7 million kilograms kuphela ngenxa yokusilela kwezulu. Nyakenye bathengise igwayi elangena ku-233.6 million kilograms. Lokhu kutsho ukuthi isivuno salonyaka sehle ngesilinganiso samachumi amabili lantathu ekhulwini 23%. Ngokubika kwenkundla yethula izindaba ebulenjini iReuters. Lanxa isivuno salonyaka sehlile imali etholwe ngabalimi ikhwelile isuka ku-$447 million etholakale nyakenye yaya ku-$460.7 million lonyaka. Isizathu ikuthi intengo yegwayi ibithe xaxa lonyaka. kutsho ocubungula izenotho umnumzana Regishoko.
Okwenzakeleyo ukubana intengo adithengwa ngayo itobhako lonyaka ibe ngcono kakhulu ukudlula inyaka ezidlulileyo, singakhangela ngeprice edlula ngaphakathi between 15% and 20%. Ngoba uzanazelela ukubana on average itobhako lonyaka ibithengwa nge-$4 to $5 a kg, ukwezinyanga umnyaka edlulileyo i-$4 bekuyi-highest price.
Ugatsha lokuthengiswa kwegwayi lolokwenjiwa kwamatshe aligugu kanye lolokwethekelelwa kwelizwe yizo ezihamba phambili ekutholiseni ilizwe imali yangaphandle. Omunye njalo ocubungula ezenotho umnumzana Masimba Kuchera uthi inkulu indima edlalwe yikuthengiswa kwegwayi lonyaka ngoba ugatsha lwezokwethekelelwa kwelizwe alukhangelelwanga ukulethela ilizwe imali ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19.
Lapha eZimbabwe igwayi lisibuyisela i-foreign currency eningi kakhulu, njalo okunye ukusibuyisela i-foreign currency okunjenge-tourism bekungasebenzi. So umkhandlo lo odalwe ikungabi khona okwe-foreign currency evela ku-tourism uke kwavalwa mbijana ngenxa yemali eyatholwa ekuthengisweni kwegwayi.
Kodwa uShoko uthi kayisoze iphathise umnotho okuya ngaphi limali.
Singayiqeda le mali wokhangelele siya ku-October November. Ilizwe lijakuba le-crisis eningi kakhulu ye-foreign currency ngoba kangasela enye imali esiyabe siyitholile from ama-export, and isikhathi esiningi imali yonke esiyabe silayo iyabe sifakwa ukulungiselela ezokulima okomnyaka ozayo esithi sama-cropping. So ungananzelela ukuba siyitholile imali engathe xaxa for abalimi, kodwa mboni iloncedo olukhulu.
Ukuchera yena uthi ukuze kube lobuvelo kumnotho weZimbabwe kumele kuqiniswe ugatsha lwezokulima, abantu bachaye inala baphume endlaleni.
Singaba nesivuno esihle lapha eZimbabwe, ngibona njengani kungasinceda kumbe kunganceda i-economy in two ways. Oqala ukuthi intengo ingaba stable, especially ezilimo ezinjengomumbu lokunye esikusebenzisa mihla ngemihla ende okunjenge wheat. Njalo ungasinceda ukuthi sibe le foreign currency enenxa kuyukuthi singathengisa ama-cash crops ethu anjengegwayi.
UShoko ufumelana nalo kuChera uthi okudanisayo yikuthi imali enengi etholwa ngabalimi begwayi ibabhadala ngayo izikwelete zezinto zokulimisa ezifana lemvundiso kanye lamasimu sivisawo. Ngalokho uShoko uthi uhulumende kumele ahlomise abalimi bachiyane lokungena kuzikwelete.
Ngokuya vele kufuze sireduce ama-contract farming, sincedise ama-farmers abale capacity yokuthi azilibela itobhako engancediswanga ngamakhampani angama-contractors, kwenzela ukuthi imali ibe ningi esala elizweni. Ngamatobhako contract farmers amaningi aso makampani ayizwe leli leZimbabwe, so imali abayithatha i-foreign currency.
Umnotho welizwe wona uqhubeka usadalala, njalo abantu abaningi bekhala ngokudula kwezinto. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Singekehlukani sihlobo kwalamhlanje, wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ibandla elibusayo kwele South Africa LANC selithethe isinqumo sokuthumela iqula eZimbabwe uyakhulumisa na laba mabandla ayehlukeneyo ezombusazwe okugoqela iZANU-PF laphikisayo ngenjongo yokuphuma lesisombululo sokulungisisa umumo eZimbabwe. UZulu wakubulawayo ukuthi isinqumo sikahulumende sokubuyisela umhlaba kubalimi abamhlophe siveza ukubana uhulumende usephelelwe ngamacebo ukuvuselela umnotho. Simgqebha-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.